tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kungomvulo mhlaka 28 Nkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelane sonke ukuthi simbhale incwadi simazisa ukuthi sifuna ukumbona mhlaka 11 June ngo-2 AM. Kuncwadi le sizamtshela ukuthi lokhu sikwenza ngamandla aphi. Ngenhluleka ukubuya sizambophisa.
Owayengumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe walile okwesivili namuhla ukuyafakaza ngokunyamalala kwamadayimana eMarange angena ku-$15 billion.
Ibulawayo ibikhanya isigwele abantu besitoleni akusikho ukuthi siyabazonda, but kuma-positions lapha akufundi ukuthi abantu ngendawo ngendawo kuhlonipha.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa kobulawayo athi kulokuqilibezela kukhetho lwama-primaries kuleli dolobho ngoba kunqobe abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Inani labantu asebebanjwa ngomkhuhlane wofuba lwe-TB olukhanya lusehlula imithi lamaphilisi ajwayelekileyo libikwa seliqansa kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owayengumongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Robert Mugabe wehlulekile okwesibili namuhla ukuya edale lephalamende lapho abebizwe khona ukuthi azefakaza ngokunyamalala kwamadayimana eMarange angena kumali efika i-$15 billion. Ikomiti ebize uMugabe ithi isizambhalela njalo incwadi imbiza ukuthi aze emhlaka 11 ngenyanga ezayo. Engehluleka ikomiti le ithi izambhalela amasamanisi. Kubika uGibson Bebe.
Lokho ngokwesibili umnumzana Robert Mugabe esehluleka ukubuya ukuzophendula imibuzo emayelana lokunyamalala kwemali eyaphuma ekuthengisweni kwamadayimana efika amabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola 15 billion edale lephalamende. Emele ikomiti ephalamende ehlaziya ngalolu daba umnumzana Themba Mliswa uthe babize uMugabe okusemthethweni. Khathesi sebezamnika ithuba lokugcina andubana bamthumele amasamanisi.
Sivumelane sonke ukuthi simbhale incwadi simazisa ukuthi sifuna ukumbona mhlaka 11 June ngo-2 AM. Kuncwadi le sizamtshela ukuthi lokhu sikwenza ngamandla aphi. Ngenhluleka ukubuya sizambophisa. Asonto esiyifisayo njalo sifuna lokhu kungenzeka. Njengomuntu owayengumongameli welizwe leli ungumuntu ohloniphekayo njalo sithi ukuthi simhloniphe besicela ahloniphe imithetho yelizwe leli.
Osakhulayo unkosikazi noMathemba Nyoni uthe kusobala ukuthi uMugabe kasoze alugxobe ephalamende okutshengisa ukuthi inhlangothi zomthetho zikahulumende azilamandla.
Ukubona kwami bekusegcekeni ukuthi uRobert Mugabe kasoze ahambe ephalamenti njengokuthi kade ebiziwe ukuthi abe khona. Njalo ukungabi khona kwakhe kutshengisela ukuthi iphalamenti kayilawo amandla okuthi i-ethe against umuntu onjalo. Ngoba nanku khathesi njengomuntu besingathi wayeke waba ngupresident singabe sikhangelela ukuthi ahloniphe imithetho.
Enye ingcitshi yezombusazo umnumzana Tshengisani Ntungagwa uthe omliswa yibo abalenkinga ngoba abazi ukuthi bazakwenzani nxa uMugabe engaqhubeka esala ukubuya.
Ma engabuyanga okwakuqala akula themba ukuthi uzabuya okwesibili. Bona kumele bekhulume ngemthetho owePhalamende ukuthi umuntu ongabuyanga uyenziwayo.
okwakathesi wena yiwo abalenkinga ukukhanya kabakwazi ukuthi bazakwenzani ma engabuyanga. Kwakuba lehungahungela ukuthi bazamlanda emzini wakhe lapho ahlala khona.
Umgabe kakhulumi ngokungabuyi kwakhe njalo akaziwa ukuthi ucabangani ngalolu daba. Ukweyiswa kwedale lephalamende namandla alo abonakala kuphela kujeziswa owayelunga ledale lephalamende engowebandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Roy Bennett owagcina egwetshwa ngocuku evalelwa entolongweni ngomnyaka ka-2009. Ngaphandle kodaba lukaBennett akuzange kubonakale ukusebenza kwamandla aleli dale. Ngakho-ke umuntu wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukuthi bazakwenzani umlisa lekomiti yakhe umgabe angaqhubeka eqinisa ikhanda engezifakaza. Ngimele isitudio 7 seHarare nguGibson Pepe.
Ukuhlaziya lolu daba ingcwethi kwezemithetho umnumzana Machobana Ncube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi idale lephalamende kaliselamandla okujezisa umgabe ngendlela elagweba ngayo umnumzana Roy Bennett owayengowe-MDC T eze efuqe ilunga leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa ngo-2009.
Iphalamende kayiselawo amandla eyayilawo ekuqaleni esiwaziyo eyake yafaka longa sekose ngumuyi umnumzana uBennett ejele ukuthi uyidelelile. Amandla lawo kase kwepalamenti sengamandla asezinishwa ngama-courts of law kuphela.
Nxa usithi ayisela mandla kutho ukuthi vele bangaze bemenze khonokho akulanto abamenza kona?
Angiboni ukuthi bengenzani nokuthi bafunani kuye angiboni ngoba umgabe phela yipolitician. Uma ekhuluma siyazi ukuthi ama-politicians akhuluma njani aphonge ukuthatha izinto nje akhulume. Bona bafuzeke bakwenze ukuthi benze i-audit of ama-dam on the sales and revenues babone ukuthi ahamba njani koqakathekileyo.
Nxa usithi amandla lawo sasuswa kathesi idale lephalamende nxa sokuya khona kwe-contempt lithini ngakho?
Ingathi nje mina liyi-toothless bulldog. Angiboni into elingayenza mhlawumbe lingenelisa ukuthi limphe esithi reprimand isixwayiso nje ukuthi angakuphindi lo.
Kube sekuphelela khonapho Majobani?
Yebo.
So kuqala sasikwakule section yangikhona kwakutumele ukuthi nxa umuntu engadelela iphalamende bamgwebe bamenze konke khonokho kwaya ngaphi khonokho?
Leyo section ayikahambelani lesisekelo sombuso esitsha esikhona. So isisekelo sombuso yiso esihamba phambili. Amandla iphalamende eyayilawo kayiselawo ayisavunyelwa. Siyakhumbula ukuthi iphalamende ike yafaka umnumzana uBennett ejele okwesikhathi engathi sedlula umnyaka. So ngaleyo ndlela bakubona abantu beZimbabwe ukuthi ukuthi sibe lama-politicians okuthi wazathonisisa abanye abantu abesesenza kanjalo. Leyo nto ingasetshenziswa ukuthi kube ngabantu abasekhe ama-scores.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amanye amalunga ebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo athi Kulokuqilibezela kukhetho lwama primaries kuleli dolobho ngenjongo yokuthi kunqobe abakhuluma ulimi lwesishona phambi kwalabo abakhuluma olwesiNdebele kumbe ezinye indimi ezitholakala kuleli dolobho. Enye inkokheli yaleli bandla engafunanga ukuqanjwa ngegama ikuvumile lokhu. Lokhu kwenzakala inengi lamalunga aleli bandla agoqela abamela izigaba ezithiyeneyo edale lephalamende abanqotshiweyo kukhetho lolu besithi inkokheli yebandla izilethela abantu ebafunayo abangakhethwanga ngumphakathi. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo kobulawayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Mqakatheki Ndlovu olilunga laleli bandla emagwekwe.
Singakususi from a tribal point, asikususeni from ibale devolution. Senyanyisa khathesi ukuthi iBulawayo isikhanya isigcwele abantu besishoneni, akusikho ukuthi siyabazonda, but kuma-positions lapha akufundi ukuthi abantu ngendawo ngendawo kuhlonitshwe. Njalo sokuthiya futhi kule mbuzo yokuthi utshamiseze e-White City, what if this is a place for abantu basemathwini? Ekugcineni kuzalezisiphathi. Njalo ekugcineni i-problem ilapha. Umuntu ongasiwendawo leyo kuthiwa he is not community oriented. Nxa usitshaya olwesihlanu emini uyangena emoteni uyahamba. Yikho kuzwisa abantu ubuhlungu ukuthi umuntu lo uze koBulawayo wangena ngento yabo leyo kuthiwa yi-consensus ngoba uze lemali wathenga abantu ukuthi yena angene laphana. Kodwa inhloso lenhlungu lezikhalazo zabantu bendawo leyo zabe engazirepresent.
Njengoba kuvotwa, ngubani obavotelayo labo? Kuyinomunye okuthiwa nguTinashe Kambarami. Amavoti akhaya maningi kakhulu kulakamiya, ngobani bona labana bavota?
Kuyahanjwa kuyethathwa abantu ababe behlala eGold Mine, kuyethathwa abantu ababe behlala ngaphi endaweni ezingayisizo lapho okuvotelwa khona, right? So bese bebarejistisa ku-BVR system, angitsho athole islip sezethu athi engxenyeni mhlawumbe kuthiwe i-ward yakhe ibiza ukuthi ngowemahajula, right? Abuya vote khona phana evotela yena lwana umuntu okuthiwa nguTinashe yena lo. Eqeda lapho sebuyele zeki ayetshintsha abuyele endaweni yakhe eqondileyo, umcijo wokuqala lowo engutshoyo. Kunama-students abesemakholeji lapha ayahamba ayirejistiswa ebhadalwe izimali njengokuthi abasepoli, njengokuthi abasenasi, angitsho bayirejista ukuthi bona bahlale emahajula. Bona bevele bengahlali emahajula ngokuthi bona bakuzinasi basapota i-MDC bese bevotela umuntu lwana, kade baphindele emuva bayekorrectisa njengoba izeki ithe iyalikorrectisa izinto lezi, angitsho right? Ukunanzelele ngoba izeki ivala kusasa from ukuzwa kwami. So bayakwazi ukuthi babe sebekhorrektile izinto zonke zonezi noma kuyabe kunjani kungubani. Kulabantu abavotela umuntu ngokuthi bona kabala msebenzi because there is high unemployment in Zimbabwe, kuyahanjwa yayinikwa imali ukuthi yana nkokuyi-$2 zamvotela, usethengela utshwala, usethengelwe okuyipleti kwesitshwala, sesiyavotela umuntu lwayo. But-ke mntakamama, iqiniso lizavela nxa sokungama-national election. Ikhona uzabona ukuthi amanamba la ukuthi umuntu uyile nge-400, 500 kayisiwo azareflektha ilanga lama-national election, azabe emalutshwana zani leli nani esilibona liphuma.
Umnumzana Mqakatheki Ndlovu lilunga lebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kube khuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Uhulumende weZimbabwe namuhla usayinelane isivumelwano lomanyano we-European Union esivumela umanyano lo ukuthi uthumele abantu abazehlola ukhetho. Umanyano we-EU wacina ukuthumela amaqula okhetho eZimbabwe ngo-2002 ngemva kokuvinjwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Abasayine isivumelwano lesi ngumeli we-EU eZimbabwe umnumzana Philippe Van Dam lo mphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. uVan Dam uthe iqula le-EU lizo zamaduze njalo liza kuba selizweni okwesikhathi eside ukhetho luze ludlule. Wengeze wathi i-EU iyakwamukela ukuzinikela kukahulumende ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Uthe njalo kuyadingeka ukuthi uZulu avunyelwe ukukhuluma akufunayo njalo amaphephandaba lemisakazo layo isebenze ikhululekile. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Ye, kubonisa ukuthi laba abangeneleyo embusweni bayananzelela ukuthi ngaphandle kokuthi lawo mazwe ahlanganisela aseYurophu, oMelika namanye alezimali angeke avumelane lokhetho ukuthi luhambe kahle nxa ngabe bengazibonelanga bona ngawaba amehlo. Nxa bengavumelananga lokuthi ukhetho luhambe kahle ayikho imali ezakuza elizweni. Nxa imali ingazanga elizweni umnangagwa lalaba bebuselabo izethembiso zabo abazenze ebantwini asoze bazigcine. Okusho ukuthi umbuso wabo asoze uhlale isikhathi.
Ukuba khona kwaba kwamanye amazwe elizweni lokhu kungasilethela ukhetho olukhululekileyo na?
Yebo, ukhetho luzaba nomehluko kulalolo kade lihlala lusiba khona. Nxa uvele usunxusa abasemzini kakhulu abavele emazweni azi ngokuba nje kokhetho ngendlela efaneleyo. Angithi phela i-EU kayisiyo i-China, North Korea kumbe iCuba kumbe elinye lamazwe angakaze abambe ukhetho olukhululekileyo. I-EU amazwe akhona wonke ngokupheleleyo kuya vodwa amane ngakhona akwazi ukubamba ukhetho oluhlonipha amalungelo abantu olumgceke olunqotshwa ngulo ofanele anqobe abantu bonke bekhululekile ukuvota nokukhampeyina. Kusho ukuthi nxa bekhona befike ngesikhathi esifaneleyo baya kuyo yonke indawo yasemakhaya kwenza ukuthi laba abayizigebenga okhethweni besabe. Nxa besesaba ukudlelezela kusho ukuthi kuzaba lula emuntwini weZimbabwe ofuna ukuvota ukuba avote. Kuzakwehlisa udlame kungabi khona abatshaywayo ngobuningi njengalokhu bekusenziwa. Kuzabalwa ngendlela efaneleyo kanti imiphumela izamenyezelwa ngesikhathi esifaneleyo ngendlela efaneleyo.
Kahle kahle kumele babuye nini abakwamanye amazwe laba ukuthi baqalise umsebenzi?
Bangiqale ngokuthi ulizwe lelizwe ngendlela elifanele libambe ukhetho ngakhona. Ngakudingakala abantu abavela ngaphandle nxa kuyukuthi vele nina ngokwenu lizihlonipha. Yikwehluleka okukhulu ukuthi sisodwa siyehlule ukuhlonipha amalungelo abantu sivote ngendlela efaneleyo. Sengitsho kanjalo abavela ngaphandle ukuhle babe lesikhathi eside ikakhulu kumele babone ukubhaliselwa ukhetho, babone ama-nomination codes, babone ukukhampena konke lokhuyana. Kumele babone i-voters roll, babone yonke into efaneleyo kungakabi khona usuku lokuvotwa. Ngabe fika sekusele inyanga eyodwa kumbe amaviki amabili akula nto abayibonayo.
Umnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Live talk lamhlanje sikhangela ukhetho lwama-primaries kumabandla atshiyeneyo ikakhulu ele-MDCT lapho ngokunqotshwe khona iziphathamandla ezinengi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwele Nigeria elizweni lonke lamhlanje zikhothamise amakhanda zithula okomzuzo owodwa zinanza abalahlekelwa impilo ngodlakela lwabalwa becatsha kuhlelo olukhokhelwe ngabenhlanganiso ezimela amalungelo abantu. Elemelika lamhlanje likukhefu le-Memorial Day. Leli lilanga elabekwa eceleni okungomvulo wokugcina ngenyanga kaNkwenkwezi lapho kunanzwa lokuhlonitshwa labo abazinikela impilo ukuvikela elemelika abakubutho abatshonayo labaphilayo abasesisotsheni sikhuluma nje. Thank you. Inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane ofuba lwe-tuberculosis olukhanya lusehlula imithi lamaphilisi ajwayelekileyo libikwa seliqansile edolobheni lakobulawayo. Lokhu kubikwa kubangelwa ukuthi iningi labantu abaphuji uhlelo lwabo lokuthatha amaphilisi lapho betshelwe ukuthi baqale ukuwanatha. Kubika ubathabile Masuku.
Umkhuhlane wofuba lwe-TB ubikwa usuhlasela abantu abaningi kakhulu koBulawayo kanye lezabelweni zeMathebeleland ngenxa yokuthi iningi labantu kulezi zabelo lisebenzela kwele South Africa lapho umkhuhlane lo obhahe khona. Obona ngezempilakahle edolobheni lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngomkhuhlane lo.
Ngomnyaka besithola abantu abanga ikhulu kumbe amachumi ayisificaminwembili 80, kodwa sikwazi futhi ukuthi lo mkhuhlane welatshwa owenyanga ezingamachumi amabili lambili iminyaka emibili egcweleyo. Kusiya phambili sekule maphilisi amade okuthiwa yi-short course abelatshwa khona okwenyanga eziyisificaminwemunye kusiya kweziyichumi lambili, 9 to 12 months, course entsha yamaphilisi lawo eyokwelapha lo mkhuhlane we-drug resistant TB.
USibanda wengeze ethi umkhuhlane lo ususala ukwelapheka ngamaphilisi ajwayelekileyo.
Sokulalo umkhuhlane ongathi uyala ukwelapheka ngamaphilisi la ajwayelekileyo esithi i-drug resistant TB o DRTB. I-drug resistant TB leyi siqale koBulawayo ukuyelapha ngo-2010. Abantu laba sesibelaphe baba baningi basila. Abanye yebo bafa, abanye bathola lokhu ngesilungu esithi ngama side effects kumbe unintended drug effects, basala esingathi belobulima obuthile kodwa basila bakhona.
USibanda uthe uhlupho olukhona ukuthi iningi labantu ababuya bevela kwele South Africa abaphuthi uhlelo lokunatha amaphilisi okumele awanathe aze ayephela ngesikhathi esibekiweyo laloba umuntu esesizwa ngcono, ngoba umuntu engayekela ukwenza njalo ugcina esesiba le-TB engavumi imithi.
Esikuqongoselayo kulomkhuhlane yikuthi akusiyo TB etshiyene kakhulu, kodwa ubangelwa ikakhulu yikuthi wena nxa uthe wathola umkhuhlane we-TB okwansuku zonke ojwayelekileyo le wanatha amaphilisi ungalandeli iziqondiso, ulakho ukuthi igciwane lana ligcine seligwanyile lingasavumelani lalawo maphilisi okumele siye kwalandelayo esithi i-second line drug resistant tuberculosis. Uhlupho esilalo yikuthi abafowethu abasebenza kwamanye amazwe babuya lalo umkhuhlane ngokuningi, bathi bangeza lalo umkhuhlane eZimbabwe sibe laphe nxa sebengcono, njengoba ngitshile ukuthi welatshwa iminyaka emibili kuthi sekusele mhlawumbe inyanga ezisithu umuntu esezizwa eseqinile, sekusele nje ukuthi abevuke ezonatha amaphilisi abesebuyela ekuyini.
Ukwelatshwa komkhuhlane lo kwele South Africa lalapha ekhaya kwehlukile. USibanda uthi lapha abanikezi umuntu amaphilisi wonke kanye, bafuna abuye azothatha amaphilisi okwesikhathi esithile bemkhangele aze asile.
Njalo uhlelo lokwelatshwa komkhuhlane wofuba elizweni laseZanzi Afrika, iSouth Africa, kalufani lolwethu lapha eZimbabwe, ngoba lapha eZimbabwe amaphilisi lawo kasithandi ukuthi umuntu avele aphiwe wonke kanye mhla efika sintshele ukuthi lomkhuhlane, siyasithanda ukuthi abuye azonathela ngakithi simkhangele esithi direct observed treatment. Siyayitshintshatshintsha ngesimo somuntu abe kuso, kungaba umsebenzi kungaba isikhathi. Sosethi ukuthi umuntu eze kithi nsuku zonke azonathela ekliniki langamaphilisi aze asile. Nxa engakaqini siyavumela ukuthi simfake esibhedlela, simngenze esibhedlela eTsongovu nxa koBulawayo. Nxa
ugcizelele wathi okwenyanga eziyisificaminwembili umuntu uyabe evukela eklinika ehlatshwa amajekiseni nsuku zonke.
Nxa sekuyi-drug resistant tuberculosis kutsho ukuthi iminyaka emibili umuntu uyabe evukela ekliniki okwenyanga eziyisificaminwembili 8 months kumbe sithi eziyisikhombisa 7 months uyabe ehlatshwa amajekiseni nsuku zonke. Yikho-ke kuzima ukuthi sithole laba abantu babe baningi Namanje ngathi i50 leyo 56 57 esithole ngomnyaka odlileyo ingabonakala ngathi number ephansi kodwa sikhumbule ukuthi sengezelela kulabana abanyakenya ulwana umnyaka odlileyo labantu umnyaka oqalayo labo bayangezelela kuwena kanye namba kusitsho ukuthi lawa bantu baningi bonke laba bantu bavukele kuyanatha umbuya hlatshwa ngamajekiseni.
Umnumzana Abel Ncube ogcine umfowabo ole TB uthi akulula ukugcina umuntu olomkhuhlane lo.
Akulula ukugcina umuntu ole DRT ngoba singakhangela isikhathi esiningi umuntu ofanele evuke nsuku zonke esiye esibhedlela thina njengoba kunje amalanga wonke fanele sivuke siyamhlabisa ngoba singayekeli ukwenza njalo umuntu uyaphela impilo. Ngakho ke ufanele abantu becakathekise ukuthi bebetshona bese sibhedlela ngenxa yokuthi umuntu uyafa.
Abasebenza lezigulane emaklinika kanye lezibhedlela abagoqela abongi bayahlola umkhuhlane we-TB kabili ngomnyaka ngoba bephakathi kwengozi yokuthathela umkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kumele lifunde ukuhlohla masinya lingaba phambi kwentuba ukuze liphumelele kwimidlalo yalo yeCastle Laga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liyalelisa endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo loba nje libe ngujikelo bhanqa 1-1 lelichapungu ngensonto emdlalweni obusenkundleni ePapa Fields. Limpumela ichiye iqembu leBhoso lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha njalo lichiywa ngemiklomelo elichumi lambili. Iqembu elihlezi phezu kwengalane elengezi iPlatinum lona elichaywe leHarare City nge-3-1 ngomgqibelo. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle leqembu lechapungu kodwa inkinga yabo yikuba abakho bukhali phambi kwegedi.
Several times we did try to get that pocket but we didn't manage to get it because
yebo sizamile ukuzibazela amathuba okuhlohla kodwa inkinga yikuba abadlali bethu bathatha isikhathi eside bebhaselana ibhola loba beseduze lesango okuyinto okumele siyilungisise.
Phezu kwengalane iqembu lengezi lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathuba minombili kuthi endaweni yesibili kutholakala iqembu le-FC Platinum lona lilemiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Lesi simo sesidale ukuba abanye abalandeli bomdlalo wenguqu bethi umbango wokuphakamisa isicoco salonyaka uphakathi kwamaqembu lawo omabili kusithi amanye azalwela ukuqeda imidlalo esendaweni yesithathu. Ngaphansi kwengalane kuleqembu leMutare City lona elichaywe nge-2-1 ngeletriangle njalo lilemiklomelo yithoba minombili kuthi endaweni yesibili kuleqembu leBulawayo City lona elinqotshwe nge-1 kanyanga leZPC Kariba njalo lilemiklomelo elichumi. Kundawo yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane kuleqembu leJapan Mine lona lilemiklomelo elichumi lambili njalo elichaywe leBulawayo Chiefs nge-2-1 ngempela viki yedlileyo kusithi lona eleChiefs yilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lalo lilemiklomelo elichumi lambili. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Zahara ekuba ke uhlelo lwethu lalamhlanje eCountry Park kuhamba njani khona ngapho sizwa kuthiwa kulaba profit abase Country Park kusukela ekuseni la namhla kuthiwa baxotshanisana lo ntikoloji asazi baza kubamba yini kumbe zinto into zeqiniso kumbe ngamanga kodwa kuyenzakala sikhuluma nje Country Park. Selugqibeke uMongameli Mgabe wahlelekile ukuza fakaza ngamatayimana emarange okwesifile lamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.